Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 21 lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle welamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe unkosikazi Grace Mugabe ujongene ngemihlangano yakhe ayenze kundawana zelizwe zonke.
Akulabantu abasekela laphana abantu balandi kuyathatha ukudla kwabo lokhana abanye babethathela ukudla lokhana ikwaba kulandayo. Nga esekelwa ngabantu asambele kuma election kusasa thina savaka umjuru phambili.
Esile ngxoxo lomnumzana Matson Hlalo ilunga lebandla leMDCT oseke wathiwa uxotshiwe kuleli bandla.
Mnumzana Gande okokuxoswa ngikwayo kodwa mina ngazithi indaba yami isegudini yalungi sizama ukuthi siyilungise kungabi labantu vele abaxotshwayo ephathini ngokuphathi funa abantu abaningi.
Kuhlelo lwabesifazane namhlanje silubhekise elupane lapho esizezwa khona ngemizamo eyenziwa ngabomama ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Unkosikazi Grace Mugabe obeke wama ukwenza imihlangano yakhe loZulu esipha impahla ukudla lamathilakida useqalisile njalo imihlangano yakhe. Imbuzo esikhona ngethi kanti vele ujongene ngokwenza imihlangano. Lanxa uZulu becabangela ukuthi unkosikazi Mugabe wenza imihlangano okudinga usekelo lokuthi abe inhloko yelizwe, yena uyalandula limbiko. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sexuku labenhlanganiso ethiwa People First engakabi libandla kodwa icatshangelwa ukuthi izakhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru umnumzana Max Mkandla.
Okwenzakalayo lapha yokuthi iqhuba selitshonile kakhulu kulumama lo usewanewa bonke abantu sefanane lokuthi vele ngumuntu ongenamuntu. Wonke into ayenzile la ayenzayo khona kathethi ngayilunganga la esezisola. Okukhona yokuthi kakubekwe kuhle izinto zonke ziwe ngendlela esobala abantu betshengise indlela yobukhokheli. Uphambaniseko sokukhona kakhulu thina as war veterans sesithethiswe kakhulu kulumama lo ongazenge vele vele ongazenge bekhona leduzane lempini. Lanxa engathena obhuti bakhe labo babesempini wazise ngathi kayiso passport yokuthi yena sengakhuluma kubi ngabantu ababengabalweli benkululeko. Ukusithethisa kakhulu lokhuya njalo yena ngokwakhe leli lizwe kaelibusekeli ngokulwawo labantu abangama-war veterans kuthi uthi ulwa labona ababasembuthweni. So ngumuntu ongaso ongelambeleko yokubeletha isizwe abantu bengalandeli uGrace abantu ngabagcine ilizwe leli lingavele liqala ukuthi likhokhele lo muntu onjengoGrace kuyafana lokuthatha uthiyanga ukuthi ongakhokhelela ibhora. So uGrace umgabelwana nasifuna ukukubona senziwa.
Kodwa ke nxa sikhangela ukubana bakhona abaningi kakhulu abamsekelayo lamawovethi lawo labanye abanjalo ungathini wena?
Akulabantu abasekela laphana abantu balandi kuyathatha ukudla kwabo lokhana abanye babethathela ukudla lokhana ikwaba kulandayo. Nxa esekelwa ngabantu asambele kuma-election kusasa thina savaka umjuru phambili yena-kekeke kuma lo mjuru lapho zabona khona ukuthi ngalabantu abantu balandi ukudla kuphela lokhana abanye bayafoselwa bayethuselwa and so forth. So akula lutho lapha la kulamuntu ohamba voluntarily lapha abahamba voluntarily bayathatha ukudla lokhuyana bekugidele stereki bemqakazela izandla uthi akhulume kakhulu ehle phuma endleleni abantu behle bembona ukuthi khona vele kayisinto ayiyo yona abanye ngabethu sibathumayo ukuthi abakhambi khona laphana besebone wazamula abantu abaningi kathi sithe thi nabahambe bephi ukudla nemali yona leyo lama-projects kathathe.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sexuku labenhlanganiso ethiwa People First engakabi libandla lezombusazwe kodwa icatshangelwa ukuthi izakhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Udaba lukamnumzana Matson Hlalo owasa ibandla leMDCT emthethwandaba ngomnyaka odluleyo ngemva kokuba engavumelananga lempumela yokhetho lokudinga umgcini isihlalo webandla leli koBulawayo lokhu lungacacanga. kumaviki amabili adlule kube lembiko ethi uhlalo sexothiwe kuleli bandla kodwa uhlalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esebandleni lele
hayi mina nginomzana kanje okokuxoswa ngikwazi kodwa mina ngazi ukuthi indaba yami isegudini iyalungile sizama ukuthi siyilungise kungabi labantu vele abaxothwayo ephathini ngiyathi ifuna abantu abaningi
lona daba lokubana ube ngumgcini sihlalo lonakele uhamba njani
hayi ngathi sizakhuluma ngakho sesiqedile lokho okwenziwayo kwamanje sizakhuluma ngakho sesiqedile ngoba kumele ngathi kusegudini lokuthi kulungise khona impumelelo yakhona sizalazisa
nxa usithi isegudwini kutsho ukuthi ikweyiphi icommittee i-disciplinary kumbe ngeyiphi
hayi aso disciplinary committee ekhangele ukuresolve this political
lona liqiniso na ukuthi kulokuhluphana kobulawayo esigabeni sakobulawayo ukuthi kulabanye abasekelayo yena kuzokuba labanye abasekela unkosazana Khuphe
hayi mina okusekelana ngokungani into engasoze ngakhuluma ngayo lapha nje sikhuluma ngezinto emele zenziwe ezihambelana le constitution yethu kuphe lokho ukuthi kulabantu abangathi thina kumbe kwezisikhathi abayinanzi abananzeleli ukuthi yonke into ehlanganisa abantu kumele kube lezimiso ezibhalwe phansi ekumele kube yizo ezilandelwayo kumbe ezisetshenziswayo ngesikhathi sokuthi kulokuphikisana yikho khonokho ukuthi kulalaba abanje lalaba abanje hhayi nangibona ngani kuyabe kusengqondweni labantu khonokho kukhangelwe ukuthi kulabantu abama ekuthini basisa ukuthi izinto zethu zisebenze indlela yezinqumo eziyabe zibhaliwe ukuthiwa into enzingeconstitution yikho la mazwe siba lama-constitution le-bureau society layo
lo ke ngumnumzana Matson Hlalo isiphathamandla sebandla le-MDCT engusenator weMakhokhoba ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Untombazana osakhulayo odabuka eZimbabwe unkosazana Patience Malaba okuhlelo lokufunda oluthiwa One America khonapha kwelemelika uthi usefunde okunengi okuzamphathisa engaphenduka ekhaya. UMalaba uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngohlelo lolu oluqutshwa inhlanganiso ye-International Research and Exchanges Board phansi kogatsha lwe-State Department ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ikakhulu umsebenzi wami ukhangele kakhulu ukwakha amandla uzabelo zonke lezi engizigqambileyo lokuzenelisisa ukuthi zisise ukuthi zilamandla okukhetha abantu abangabakhokheli babo zilamandla ukuthi abantu abangabakhetha njalo baphinde babakhuphe njalo zilamandla ukuthi zicele laba bantu ukuthi baveze ngceke into abazenzayo khona ngale ekubumbeni kwabo imithetho lasekusebenziseni ama resources elizwe ikakhulu umsebenzi wami ukhangele ngigcile kakhulu ngomsebenzi weelection akade senzakala lapha eWashington state umsebenzi weelection thina njengenhlanganiso besingena ku process yokukhetha abakhokheli abayibo abamela loludaba lokuthi abantu abangabazi kuleli lizwe abantu abayiziphepheli kuleli lizwe labantu abemhlobo emnyama leminye imhlobo engasiyo makhiwa benelise ukuthi babele lizwi ku process yokukhokhelwa kwaleli lizwe
yebo singathi belikwenza lilabo bani konke lokho
besikwenza sile nhlanganiso ngile nhlanganiso leyisebenza la uthi One America njalo besisebenzelana lezinye izinhlanganiso ezikhona lapha ezithiyeneyo ezikhangela ngendaba zokubusa kwelizwe ezikhangela njalo ngendaba zokuncedisa abantu abafikayo kuleli lizwe ukuthi bangene kulizwe bazwisise ukuthi impilo yalapha iphilwa njani benelise labo ukuphila lokho abakuthi i-American Dream.
Nxa sisibona ke esingathi sukufundile kakhulu ongahamba lakho ekhaya kuyini?
Ngikufunde kakhulu yikunanzelela ukuthi lapha elizweni lasemelika kulokwamukelwa kwembono okuchiyeneyo lalapha emvela khona kulendlela yokuthi abantu nxa befisa ukuthi nxa kuyi-election babekwazi ukuthi thina sizakhetha umuntu onje, umuntu onje simkhethile nje ngoba umela indaba yethu leyila ley indlela nje kade bekuqhuba ngayo lami ngikwenza ngikhona lapha bekungenelisisa ukuthi ngizwisise njalo ukuqakatheka kokuthi abantu kumele bavunyelwe ukuthi bakhethe abakhokheli ababafunayo. Abantu kumele bancediswe futhi ukuthi bazwisise ukuthi umkhokheli oqakathekileyo njengoba ama-civil society organizations ekhona avunyelwe ukuthi batho ukuthi umkhokheli oqakathekileyo sigaba ngulo oqakatheke ngalokhu lalokhu, bancedise abantu ukuthi bazwisise ama-choices abalawo kuleyo process yokukhetha abantu. Ngoba ukukhetha abantu kumele siwunanzele ukuthi kumele kuncedise ukutshintsha impilo zethu.
Yes, ngathi-ke khonokho ke eZimbabwe bangakuvuma yini ukuthi uqalise ukukwenza?
EZimbabwe kungaba nzima uqalise ukwenzakala khonokho ngoba sonke siyakwazi ukuthi ihulumende yeZimbabwe ayamukeli imbono, ihulumende yeZANU-P F iyancindezela njalo ayivumeli ukuthi abantu benelise ukukhuluma ngendlela abafisa ukuthi bakhulume ngayo lokuthi bakhethe abantu abafuna ukuthi babamele.
Lo-ke nguntombazana osakhulayo odabuka eZimbabwe, unkosazana Patience Malaba, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni engapha kwele Melika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane lilo sithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lomamoyo uMrs Ndandambula owelupane ward 28, yena ochasisela ngohlelo abaluqhubayo njengezakhamizi zalindawo olokuwoda impahla eSouth Africa bezithengisa kanye lemizamo abayenzayo ukuthi belime ukuze bethole isivuno esingcono lonyaka. Siyakwamukela kuhlelo.
Lonyaka kunzima sibili ngezulu lonele lingananga kuhle. Kungani okuyizinto esikwenzayo kakuphuthi kahle ngendaba zokuthi hhayi kasisabhalansanga ngoba vele lapho esibambelele khona sibambelele ekulimeni. So ukungani kwezulu kungani kusibisele emuva mbijani ekulimeni lapha nxa silime kuhle hhayi kule nhlelo eziningi esizenzayo sivile eziphathelane lamaklabhu okuthi siyakwanisa ukufuya inkukhu, siyakwanisa ukufuya ihoti, sisenza konke nje okuphathelane nokwempilo kwenzeka ukuthi sikwanise nje ukufundisa abantu abethu.
Sokuyisikhathi sokulungiselela ukulima, lina kuyini elikwenzayo?
Khathesi nje sisagebha amagodi emasimini ngoba kulohlelo lolesalufundiswa ngabezizini lokugebha amagodi emasimini ulungiselela ukuhlanyela lokho abasifundisa khona. Sisagebha emasimini nje siyabiya lokubiya sivalela nje ukuthi inkomo zingangeni.
Kodwa kuyathembisa yini?
Asiboni ngoba izulu lakhona lokhe lingani bithi lifuna ukuqala ukusewula kodwa kulomoya liba lomoya omkhulu kakhulu ukuthi vele liyagcina libhephukile amanzi angikhona igcine engasathophelanga phansi.
Ukuchisa ke?
Hayi, ukuchisa khona kuyabulala la. Iyachisa phe. Kuchisa sikulokuzwa abantu bonke bayakhala, abantu sebeze bebulala ngamakhanda elangayile ukuchisa. Izifuyo kulezi nsuku ziyacuba. Ziyacuba lanxa sizisa ebhibheni, izifuyo ezicuba sivusa insuku zonke. Akula ukuthi kuthana nezinye zabe zicuba zimithi. Ukudla kwenkomo sokukulutshwana lapha egangeni sokuphile. Amahlamvu ezihlahla akabi khona ngoba izulu langikhona kalikani. Amanzi inkomo sizinathisa esiboraneni, amanzi asiwatholi lula. Amanzi thina siwakha khatshana. Esigabeni lapho esihlala khona sahlala esigabeni se-forest. So amanzi vele siwakha endaweni ekhatshana ukuthi sihamba o-45 kilometers sisiyawukha amanzi. Ngenkomo nazo ziyahambela amanzi, yikho futhi okunye okubulala inkomo.
Kuyini elikwenzayo njengabomama lapha ezindlini nxa kukubi kunje?
Okwakhathesi esesakubona kungcono ukuthayelana izimali amaclub la sihamba sisiye South Africa siyewoda njengobana i-rand liwile. Lokhu kuyasiphathisa sibili ekuweni kwe-rand ngoba singachayelana amaclub lapha sichayelana izimali ekuthengiseni iinkukhu zethu lamathendile. Siyachaya izimali sibe sesitshintsha-ke sesithenga ama-rand. Singahamba siyewoda ngale sibuya sizongenisa ngangangapha sithengithengisa izakhamizi. Lokhu kuyasisiza sibili ngoba idola langikhona lingani lingonywana lona ungalitholi.
Kodwa baningi yini abayitholayo imali yokuwoda leyi?
Hhayi, lokhu kwenziwa ngabalutshwana abatholayo. Abanye kunzima, kunzima okulapha sibili abantu bayafa ngoba indlala yangikhona inkulu kakhulu.
Ngezinye indlela ukuwa amandla kwerandi kulincedile kakhulu.
Thina kithi esitholayo kusisizile. Njalo le mpahla esizithengisayo abantu bayazamukela ngoba yona imigani amankomitho sesiwoda khona le South Africa. Abanye bayathenga ngenkukhu, abanye bethenga ngemali. Inkukhu leziyana sesuke sesiyazithengisa koBulawayo.
Leyo balaleli bekuyingqoqo loMamoyo uMrs Ntandambula weLupane ward 8 esixoxelayo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Lithiye indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutshali. Lami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenkezo yeCastle Premier Soccer League isifika kwemlindo yagcina njengoba sekusele emibili nje kuphela. Ukuhlaziya limidlalo sixoxe lengcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukuze sizwe ukuthi yena ubona ngani njani ukuthi kuzozalwa nkomoni.
Wakhathesi kunzima masikhangele iqembu thikenini liphezulu kulokho nge-2 points lulwana-ke liyabe likhangelele ukubana linqobe ukuze likwanise ukubana libe lokhu likhokhela phambili. Kodwa amanye amaqembu anjenge-SC Platinum yona ezabe idlala le Capes izabe ikhangelele ukubana inqobe layo kulo mdlalo, kodwa ikhangelele ukubana i-chicken in mhlawumbe idliwe kumbe i-drowe le-Harare City. Kuzokuthi layo iqembu elikunumber 3 ele-Dynamos lona lizabe lidlala le-Chapungwe e-Harare likhangele ukubana linqobe libe selikhangelela ukubana lawa amaqembu amabili i-chickenini kanye layo FC Platinum zinqotshwe ukuze ibuyele njalo emfanekisweni we-league title. Yona-ke i-Dynamo abaningi kade sebetheka yilawa amathuba okubana ibe khona ku-league championship, kodwa ngenxa yokubana iwinile phakathi kweviki kwathi lawa amaqembu amabili adrowa isikhona kumfanekiso we-league title. Kuzaba-ke imidlalo emnandi, kanti-ke lakho phansi ngale kunzima iqembu letsholotsho lizahlala le-Highlander likhangele ukubana linqobe, kodwa le-Buffaloes lalo lizabe likhangele ukubana mali siya khona lethukelene e-triangle lidlale kakuhle linqobe likhangele ukubana mhlawumbe itsholotsho inganqotshwa. Lizabakwazi-ke ukuthi iqembu ledongo kanye lele-wawa wona asa-relegetwa. Kukhangele ukubana kubone ukuthi iwapha amabili azabe joyina lawo maqembu, phakathi kwayo-ke yona itsholotsho kanye le-Buffaloes ukunye le-Flamelil.
Lo-ke bekungumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kesikhangele ebezikhokhela. Kambe unkosikazi Grace Mugabe ujongeni ngemihlangano yakhe ayenza kundawana zelizwe zonke. Sibe le ngxoxo lomnumzana Matson Hlalo, ilunga lebandla le-MDCT oseke wathiwa uxotshiwe kuleli bandla. Lingakhohlwa-ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
To Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.